umumu wegcikwane le coronavirus akade ungakabi mubi kakhulu egumeni lami iward 18 isedete lapha but engakusho ngokuthi abantu abakajayeli ukuthi bayakwanisa ukuthi behleke ukungena emashops bethenge izinto abazifunayo because amashops avaliwe, abantu abakwanisi ukuyothenga into abazifunayo. Yibo ubunzima kakhulu ngokuthi behleke ukuthi bayathenga ngaphi. Indawo ezinjengamasafari, indawo leziyana zonke zavalwa, akula abantu bangakwanisa ukufika khona ngale besiyoyenza elulutho bangaluyenza. Indawo zonke zivaliwe. Amapolisa lawa ayahamba around we make sure ukuthi abantu ababuthani lobuningi kwabo kumbe even a group of 5 or 10 abakuvumeli bezama ukuthatha inyathelo esingathi lesikhiwa as a precautionary measure. Bengathelelani igcikwane lona leli njengoba sithi liyathelelana lokukhwehlela lezinto ezijeneyo.
Khona ukuphila ziphila njani izakhamizi ikakhulu lezo ezithola uncedo lokudla kwinhlanganiso ezijeneyo?
Abaphila lokuthola uncedo kwinhlanganiso ezijeneyo bayaluthola uncedo lolo. Ingathi iviki edlulileyo ewodini yami khonapha bakhe babuya be-social welfare banika abantu ukudla but ayiso into esingayithi izahlala ikhona ngokuthi ukubuthana kwabantu vele akusavumakali ukuthi babe bebuthana. Ungabona amashophu evaliwe, angiboni ukuthi singafika isikhathi sokuthi abantu bazakwanisa ukuholiswa lokhu abakuthola even from World Vision or from social welfare on a weekly basis. And ukudla kwangikona ntiyabona i-social welfare iyanika abantu umumbu but kuyafunakala isitshebo, kuyafunakala cooking oil, kuyafunakala i-salt, kuyafunakala i-sugar. Izinto zonke lezo kumele ukuthi abantu bezithenge kuma-tuck shop kumbe kuma-shops but kuvaliwe.